ukuthi ujaha lo uhlangane lomunye ubaba okade egqoke isikipa senzalo PF esilekhanda lika mongameli Emmerson Mnangagwa. Kwabaka lokungazisisani enkulumeni. Bathe beqeda khonapho kwahlalahlala isikhathi ubaba lwane ugqoke isikipa senzalo PF waphinda walanda ujaha lwane. Uthi ngisemlandela umfana lwane wathi udayi. Uyakwazi ukuthi mina vele wena sonesi isikipa osigqokileyo siyanginyanyisa. Esithi isikipa sezano PF. Enze njalo lona wasuka wahamba emapolisini wafika wathi hayi ujaha ukhithize inhlamba esabekayo ethethisa ukumongamela.
Manje icala khonapho ngelokuthi isikipa siyamnyanyisa kumbe ngelenhlamba le enye ekhulunywayo.
Uthethiswa lenhlamba ayilandulayo engathi ilokunzimanyana ukuthi ngayithi bhadla ebantwini kodwa hayi kulenhlamba. Lo ohambe esiya reporter wafika wayikhuluma. Ngakho ke liza attendwa indaba yakhe. Kodwa amacala afana lalawa asomacala ahlafika engene enkantolo. Ngoba umthetho uthi u-attorney general kumele aqale anike i-certificate e-authorize i-prosecute nema-cases lawo.
Ungaphi ujaha sikhuluma nje uvalelwe yini?
Ngenxa yokuthi le minyaka less than 18 bamrelease-le in my custody kuzahamba laye emapolisini sesisiya e-court.
Siyabona ukuthi ziyanda izehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana besetheswa icala lokuthuka uMnangagwa okuyinto eyayibhahile njalo ngesikhathi sikaMgabe. Ungathini ngalokho?
Well, ngathi kukhona ukujama. Kuyafuza ukuthi abantu bakukhangelisise. Singabe siselapha imbilaphi kodwa kukhona ukukhona.
Okunjengani gqwetha?
Kade ulaka lwavela, luvela ngapi all of a sudden? Abantu bahamba bethukana sokuthi yikho kufuze ukukhanyelisiswe khona kuyana.